Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se $10 ngeviki edluleyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibali ukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank umnumzana John Mangutya utshele intatheli zindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-internet ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi ithelwe ngamanzi silobunzima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo abantu kabakhona ukuthenga imali kayikho okwakuqala ezinye izitolo azisela izini lolutho ngokubana abaningi babe ode South Africa eBotswana abanye baode futhi aseZimbabwe but imali yokuoda nangokwayo kayisekho. Abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba baseGoli besikhulumisa labantu semashop nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona leGoli khonokwana yikho kakhulu okulimazayo. Esinye esikunanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu nalo oholiswayo kuba nzima ukuthi baye ezigayweni, izigayo ziyadura ngama-R20 kwezinda ngama-R15 kunzima kakhulu babaganda.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathupelaland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokunzima.
Angathi umele ikhulumende uqale ukuprinta imali. Ukuprinteni kwakhe imali abantu bezimbabwe vele bahle kuhle kuhlangane lemigulukudu nxa imali iprintwa ivele kuhle kuhlangane lemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto ezitolo imigulukudu ehle iwise imali isicela ukuya ezitaradeni ingawo ebhenki so khona lokho nje ukuthi izimbabwe is an economically lawless society singatsho njalo ukuthi abantu nje akunamthetho kungazani nje kumhlaba kumpuza idlemini kumhlambilazela utsile isiveliwe imali kunje sokukhuluma nxa imali isiwa kutsho ukuthi abantu bakhaza abahola ima abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali ngabafoni nothi imali yabo ayisekho ivuke ingekho ayisekelo lutho and qhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyamehlula kwinto kwangkhona. So impilo isisuke ibe nzima ebantwini emakhaza nxa kusibandi kukhanya nje akungani nje kulokuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyelwa kusetshenziswe lona i-US dollar kodwa lona le-US langkhona likhona ngalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe. So kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithuke lelo yusa. So impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini emakhaza.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera uthi okubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe aliyilamafekitali alungisa impahla lokudla.
Namhla kubona isinkwa besisenza $36.40 sisuka ku-$30 ngamalanga adlulele. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esebenzayo ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to $1. So liqiniso lelo njalo into enkulu enze ukuthi into zihambe kade ukuthi thina silodubo ele foreign currency kathesi njalo silodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo bangela ukuthi singabi nemali eqedileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala imkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.